Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uIvans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-19 kwenkwezi 2023 Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ukuthenga indizamchina zohlobo lwamahelikopter ukwenziwe nguhulumende izolo sokudale inkulumo, abanye besithi kungani izigidi lezigidi zamadola ezisetshenzisiweyo zingathenganga imithi lokuqhelisa izibhedlela.
Kuyinto enhle enziweyo ukuthi kuthengelwe izo ndizamchina, kodwa kuyadanisa kakhulu ukubana silabantu abangazinuki makhwapha abatshontsha ngani kuthiwa kumbeni baledlozi lobusela.
Kodwa abanye bayemukela ukwenziwe nguhulumende.
Uhlupho ngathi njengezizalwane zeZimbabwe sesaba lomkhuhlane wokuhlala sisola yonke into enziwa nguhulumende, siyayisola noma ingazibe enhle.
Ikhansili yakoBulawayo ithi lokhu iphakathi kwemizamo yokususa abantu abathengisa kuleli dolobho bengela mvumo, iningi kungabavela kwezinye indawo zelizwe abangakhulumi indimi zesiNdebele.
Ngiyakhulekile ngoba amanye amavidiyo lawabona ku-social media, abanye bephuma begqoke amarigalia awe-certain political party, besitsho ukuthi thina vele lapha kasingeke siphume.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ukuthenga indizamchina zohlobo lwamahelikopter okwenziwe nguhulumende izolo sokudale inkulumo, abanye besithi kungani izigidi lezigidi zamadola ezisetshenzisiweyo zingathenganga imithi lokuqhelisa izibhedlela. Okucunule abanengi ukuthi amahelikopter la ohlobo lwe Kazan Ansat abiza izigidi ezimbili 2.5 million ngayinye, kodwa uhulumende uthi athengwe ngamadola ayizigidi ezinhlanu 10 million dollars ngayinye. Kuthengwe amahelikopter alichumi last year ngalombili 18. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kuyinto enhle enziweyo ukuthi kuthengelwe izo ndizamchina ukuthi uma ngezikhathi kuvele ingozi yehle ngabantu, kodwa kuyadanisa kakhulu ukubana silabantu abangazinuki makhwapha abatshontsha ngani kuthiwa kumbeni baledlozi lobusela. Abayenza ngani iZimbabwe abayisiyongxenye yalo kumbeni bangabakwenye indawo? Akula a patriotic person ongatshontshela ilizwe lakhe ngendlela abantu abasezihlalweni zobukhokheli abakwenza ngayo. Benza ngani bangabakwelinye ilizwe? Kuyadanisa ukubana uma kuthiwa bathenge indege yodwa nge-10 yona i-2.5, ukuthi ngabe ngabantu okuthiwa abapatriotic zindege ezintathu umuntu abe sedayivete imali yangikona. Kodwa kakudanisi ngoba sibonile abanye kathesi kungensuku ngake bebekhipha igolide. So ilizwe leli le uhlupho esilalo more than anything silabantu abenza ngani bona bavela kwenye indawo kumbeni bazavuka bangabenye indawo. So khonoko kuyasibonisa ukubana siphethwe ngabantu abangalandaba lenhlala kahle yabantu. Bekufanele ukuthi ngabe baqakathekise impilo yabantu, bathenga izinto ezizancedisa intuthuko yelizwe. Yona le ama izindege ziqakatheke kakhulu.
Abanye bathi ngabe uhulumende uqale walungisisa umumo ezibhedlela, wathenga lama ambulance, izimoto ezithwala izigulane, engakagijimela ukuthenga amahelikopter lawa. Ungathini ngalokho?
Hayi, sibuswa ngabantu abangalandaba lakho lokho, balendaba lobusela, balendaba lamathuba okuzithuthukisa bona. Njalo ungakhangela ibandla lona eliphetheyo lezi mota ezedlula ama-ambulance esilawo elizweni lonke leli. So siphethwe ngabantu abangalandaba lempilo yami leyakho, abalendaba le power retention. So kubo investment yonke elizwe isekuthini bebe lezinto ezizabenza behlale besemandleni. Umgwaqo wenkayi test of file, ungaze ama ambulance even abantu begula ngoba lokhu kuzancedisa abantu ngama flats landland. Kodwa umuntu osuka enkayo umama ozithweleyo senkayo uma esiza ngomgwaqo nalona ofileyo kufika kanjani? Sisibonile accident eke yenzakala iambulance iphuma iviri ithwele umuntu. So mbona ngazathi ama priorities ethu yiwo afileyo. Okuluhlupho okwenza bengaqhakathekisi ukuthi izibhedlela zilamaphilisi kumbeni ukuthi abaselaphayo bahola iholo elibenza benza umsebenzi wabo bekhululekile ukuthi bona belatshwa ngaphandle kwelizwe. So kabala ndaba lathi sambona lo munye umgulukudu wabo omkhulu wabo uze wafela ngaphandle kwelizwe Robert Mugabe. So vele kwinto kwangikhona kubuhlungu ngoba umuntu kazana kaqhakathekanga kubo baziqhakathekisa kuphela lamadoda aphethe amandla.
Hello ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo wezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga yehlule. Kodwa siphinde saxoxa lenye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Uhlupho ngathi njengesizalwane zeZimbabwe sesaba lomkhuhlane wokuhlala sisola yonke into enziwa nguhulumende siyayisola noma ingazibe enhle. Ngiyenika imlizekeliso njengokuthi kade sisoma ungakhuluma khona apha emsakazweni ukuthi idamu legwayisha ngane liyakhiwa liyaphela uzezwa abantu becomplaina futhi ngakhona lokho. Asisela into ethiwa yikuziqakathekisa kumbe ukuzithanda njengoluntu lweZimbabwe. Sihlala sidinga into yokusola kuphela entweni yonke enziwa nguhulumende. Mina kangiboni into embi ngokuthi kuthengwa ama helicopter azayenza kube lula ukuthwala abantu nxa sebethe baba lama emergency. Kuvele kuyenzakala kwamanye amazwe ukuthi ukuthi akukhona ama helicopter athwala abantu nxa bezigulana. Kodwa ukuthi eZimbabwe sivele sihlala sisola yonke into enziwayo nguhulumende siyabe sisola kuphela sikhalakhala akulanto enhle esifuni yenziwe. Into ethiwa yena ngesengithi ngesilungu yi-self-hatred siyazizonda thina njengabantu kasiziqakathekisi. Futhi asithandi ukuthi kube lento enhle eyenzakala kithi yipro yohlupho lokholo ukhona. Anti uhambo lwe-1,000 miles luqala ngestep esisodwa. So nxa sekwenziwe njalo ke kuqakathekile ukuthi then next bese sikhuluma ngokuthi yena izibhedlela zakhona ke lezo kazinjani kazilungisiswe onesi kabanjani kabaholiswe imali engcono lamadokotela aholiswe imali ezingcono kube le mitshina ezaba khona. Kanti njalo nxa singakhuluma ngendaba zemitshina sizathola ukuthi uhulumende uyakutshela uthena kuyadula ukuthi kutholakala imtshina ngendaba zezijezo zenotho ezikhona. So izinto ezibuka khona nje zena ezisuka zibe khona kodwa ke imizamo inxa ithe yaba khona imizamo emihle kakhulu okumele ukuthi siyibuke. Kodwa njengoba singabantu abangazithandiyo esithanda ukuthi nje sisale sisola sikhonona sibuka akwenziwa ngabanye amazwe kusuka kube yikhona okusuka kusihluphe sisale sizondile nje singabantu abasolayo kuphela.
Bakhona njalo abathi intengo yamahelicopter le ikhanya ayisiyo qobo kube indlela nje yokujontsha imali
njengoba sengijilo ngaphambilini ukuthi vele ukugoqoza ithukele emahewini siyakuthanda ukudinga lokusola lokudinga izizathu lokudinga ukuthi kutshontshe imali lapha vele sinjalo thina eZimbabwe kumele sikujwayele nje ukuthi abantu bakithi ngabantu abangabongiyo abangabusekiyo abahlala befisa into ezimbi kuphela ngelizwe labo nxa kukuthi bakhona abacabanga ukuthi bayona bebengathola ama helicopter ngentengo engcono indaba bengabuyanga labo uhulumeni bazokhuluma ukuthi hayi thina silawa ama helicopter chipile esingalinika wona. Kodwa sebekhuluma kade singokuthi ama helicopter la durile ngoba sokuthe kwaba khona ukukhona. Sivele sinjalo nje njengabantu asoze sibonge lutho ende futhi yakutshintshi lokho sesinjalo nje njengoluntu ngaze kutshintshe uhulumeni kube ngolowo omunye obusayo siyabe sihlala sinjalo nje ende into embi kakhulu it will take generations ukuthi sitshintshe attitude yetu towards ourselves and towards ilizwe lethu.
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula ezombusazwe. Ikansili yakobulawayo ithi ilokhe iphakathi kwemizamo yokususa abantu abathengisa kuleli dolobho bengelamvumo iningi kungabavela kwezinye indawo zelizwe abangakhulumi indimi zesemandebeleni. Ikansili yazama yehluleka ukususa abantu laba ngomnyaka odluleyo njalo kucatshangelwa ukuthi basekelwa libandla leZANU-PF. Ukansila Sinikiwe Mutanda ungumgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle kulikansili uthi okudanisayo ukuthi abantu laba sebegcile kuleli dolobho njalo bageza khonapho besebenzise izitalada njengezambuzi. Asizweni echasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo wayiqhube lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
I-challenge eyinye sokusiba nayo sokusiba nabantu abazelela kwamanye ama-city like outside Bulawayo abalandi ukuzothengisa izilimo zabo, kungaba yimbambayila, kungaba ngumumbu, kungaba ngumdida, kungaba ngama-carriage, kungaba ngamamengo, kungaba ngamajanji. Ama-product abo wona lawa singawakhangela wonke aya etshintshana kuchinsefin izili lezi kundidoti lo uba khona phosunyaka wonke. So abanye babuya ebusuku ingakhulu bezethengisa, nxa bethengisa laphana kuyagcwala idoti yonke indawo baphomba ku-create ama-dump site ikakhulu emakhethi laphana. Sokuqansa nje vele ngingathi sokuqansa sokuthiwa sekuthatha uBulawayo wonke. Singakhangela ivini nasekohyper laphana, sikhangele usehle siye emakhethi, sikhangele phose usiyafika ivini duze le-Highlanders nyani. Abantu sebegcwele yonke indawo okokuthi akusaneliseki ukuthi kuhlanzeke uBulawayo abe nguBulawayo yena lwane simazi.
Sabona i-council izama kodwa ingani iyehluleka ukuthi ikhuphe abantu laba abathengisa izitaladini abangasibo bakoBulawayo. Lokhe kusehlula yini kumbe imizamo ikhona?
Siyehlulekile ngoba amanye amavidiyo lawabona ku-social media, abanye bephuma begqoke ama-regalia awe-certain political party besitsho ukuthi thina vele lapha kasingeke siphume. Sike saba lama-programs awe-cleanup campaigns zama ukuklima uBulawayo, saphatheka labo-minister of state umama uJudith Nuke, saphatheka labo-minister of tourism ubaba uNdlovu. But at the end of the day kukhanya lokho sidinga one indawo ngodaba lona lolu ukuthi we have abantu ababuya from outside Bulawayo and we have abantu abahleli endaweni ezingalungelelanga ukuthi abantu bethengise. Kuzaqhamuka umkhuhlane esingasoze sanelise ukuthi siwudime njengokuthi kumbe siwufeze njengoBulawayo, ngoba abantu laba bathengisela endaweni ezingena maybe izambuzi okokuthi bakwanise ukuthi bazincede anyway lapho abafuna khona ukuthi bazincede. For instance, singakhangela abantu laba abathengisa overnight, nxa sebegeza ekuseni kumbe befuna ukuthi bazirelease ekuseni bangena emkotweni, abantu laba abaklinayo abe-council nxa befika laphana babamba yiloba yiphi idoti engalungelanga abantu. And nxa esebuthelela idoti lwana uyahlala sichothe amalanga engathathwanga, kube nabanye abathengisa izithebo, kube nabanye abathengisa ini, udoti wonke wona lwana usuka angabi maybe kuhle kwezempilakahle.
Kuyini elikhangelele ukukwenza ngalolu daba? Seligoqe izandla yini njenge-council kumbe kukhona elikulindeleyo?
Right, ebesuke ufisa kakhulu lingananzelela kule ngingathi i-market evuliweyo eNkulumane, esifisa ukuthi ingabe abantu bayahafika befinyelele ukuthi bathengisele khona ngani. We-trying ukuthi si-reduce inumber yabantu abathengisele edolobheni, and sithanyelela ukuthi ngamalokithi ngamalokithi sizame ukuthi si-fast-track-e i-program esasilayo eyokuthi abantu bathengisele kumalokithi abo ngama-market amakhulu lapho abantu ababuya bevela khona from outside bebuye bezothengisela izilimo zabo emalokithini lanot e-CBD. Sothingane nxa singaba namalokithi phose angu-4 koBulawayo, if singavunyelwa ukuthi sikhahle like amapholisa ethu maningi, ngoba kathesi kunje sebechayisile, so kuyabe kungakusela abantu ababakhangeleyo bona laba ababuye busuku from kwamanye kwezinye izindawo ezi-outside Bulawayo. Kube labantu abasebenza ama-night shift abangakwanisi ukuthi babringe isanithi to uBulawayo wethu yena lowana owakudala.
Lo-ke ngu-Councillor Sinikiwe Mutanda okaWard 10 eNtumbane, ongumgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle ekhansileni yakoBulawayo, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu eleNewZimbabwe.com liludaba lokuthi owake waba ngumongameli weleMozambique uMnumzana Joaquim Chissano utshele umhlangano obuqoqwe libhanga le-African Development Bank eHarare izolo ukuthi indubo zeZimbabwe sezicaphakela kusigaba sonke sezwekazi sezansi yezwekazi le-Afrika. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi kuqhamuke udlakela esigabeni semguza ngomvulo kwalimala amalunga ebandla le-CCC echaya na labe ZANU-PF. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sawazi bomthweni buka njani njandoke hhayi basakazi bokesilethelo lokhu zinokugawule laba abantu abahumanayo laba upresident upresident wokunuka umuntu ubizimbabhe la president upresident wangaphi president wobusa ilizwe ngenkani ongakhethwanga abantu wakhethwa ngubani upresident wakhe lo othi ngupresident sikhulumele ubumbulu lapho upresident wakhethwa ngubani njengoba wazibeka yena wabekwa ngamasosha waphinde wabekwa ngabomalaba laba abangani bakhe labo chikupa kwa ene mkabe kazangu waketo wabantu wazibeka ngobula olopala kuropo nkomo ibulala abantu ngekukura undi akula president ezimbabwe ezimbabwe izakhululeka mhlaba lo president ozaketwa ngabantu manje akula president awusimbruzela lo
sanalibonani ku studio 7 nami ayi ngingolunga ngisetsholojo ngisafisela umsakazo mpela okuhle kodwa kule 20 years njengomlandeli we-studio 7 kudala mpela ngikulandelela kudala mpela ngilalela uhlelo iy'nhlelo yesixoxisana ngelezaninsuku kusafonelwa nakusho ukuthi nje hhayi veleke ngilandeli nje njalo nje kuzofika manje nami nti angihalalise nje mpela ukuthi 20 years hawu ukhulile umsakazo wazi wakhula kusengathi ungaqhubeka njalo nje ukusethulela iy'ndaba ezimnandi ezinhle mpela nezintsha esizizwa nje ziphuma nje ebhodweni hayi siyabonga impela noma sikuzwa nje konke okwenzekayo ukuthi lize lime kanje nje lime bazonze nje ngey'nkinga ezikhona elizweni hhayi sengathi kungalungiseka kwabo khona ukulungisa siyabonga ukuthi umsakazi esephilela mpela njengoba zinjalo ngaphandle kokuthandabuza nje ukuwusapota sizusapota thina abaningi ngayo yonke indlela ngithithi awuqhubeke phambili nabasakazi bayo ney'ntatheli zayo nathi singabalandeli ngithi hhayi asijabuleni lokuzalwa kwe-studio 7 ngiyabonga
elo studio 7 Hello Studio 7 ngiyabingelela nobingelelayo yonyu mabutho isalwane saseZimbabwe ngiloko ngihleli kule indaba le ekhona eyokhetho mina ubona kwami ukhetho laseZimbabwe lungeke lube free ngoba ngokwakhena upresident bethu Emmerson Dambutsa mina ngakho ungenela phana ngamandla ebukutho njalo iZANU-PF akula lapho esikuyanqoba khona ekhethweni ngaphandle ukuthi ibilokho irika if umongameli wethu waseZimbabwe bengumongameli oqotho bemelte abambe item yakhe le enye ayeke nanku lokho ebusa enjalo ufuna ukuqhubekela phambili egugile umuntu omdala uzosenzelana umkhulu uyabona noma ekhuluma nje akusazwakale lokuthi uthini izinto zakhe azikhuluma zonke ziphuma endleleni njalo mina ngiyakubona ngibona kwami eZimbabwe akukabi lo mongameli kusasela ngamafia ababulali iZimbabwe izathola umongameli if kungawini i-CCC isebenzele i-MRP yikho lapho ezaba khona nozibuse khona abantu abazathola khona ukukhululeka njalo le nto yabo gawule le lokhu bekufikele lokhu zena ububi abantu bathwele nzima ifila iZANU-PF ikhona ukubusa ilizwe ibizoqhubeka kanjalo abantu baseZimbabwe bagcwele ngaphandle kwamanye amazwe ilizwe i-Africa elilama abantu abagcwele ngaphandle kwamanye amazwe eZimbabwe kuphela elibuswa iZANU-PF iZANU-PF kayidedele igazi kubusa abantu abangasomasela ngoba bebandla labo ngelamamafia ngamasela bayenzani into enezimbi bathinteka kizo ekubulaleni bathinteka khona
Studio 7 Salvan, can you see us with Conalis? This is very church. It's even worse. Very little would you lose a message. This check a little bit of Latino. My John Jacob, Lina Lidu, Agala Tala, as well. Such a list as it was. The father Labuddhism sent a Labuddhism for the squads with Nango, Queen Zara and Lapa. In 21 late, a little in Alabama will approve Lucas Uti. I've abantu bonke babone manje sifuna ukubona sifuna zibone awuhlale zilokhu hayi vulani kustudio la vulani lisivule lisivule vulani ukuye cacale tshengisa abantu Inga cheke saiti kombana vani kunis studio. Msezo studio 7. Fulani tu esbona la siyabona.
Studio 7, studio 7 ndinjani. Ngilibulisa ntambama. Basakaza abahle ngisithi mina liphile nonke ngoba lisiphi indaba ezimnandi. Ngifuna ukukhuluma ikakhulu ngogawule. Ugawule maye esola uMayere. Ma uMayere ekhuluma ngokuthi umbuso kamnanga kumubi. Ugawule engathi maye sidla yena ebesebona ngathi yonke into inhle. I-ZANU PF namhlanje lokhe kubuse yona ubuse yena umnanga kwa namhlanje. So kulezi gigaba eziningi. Sibona izigigaba zokubulawa after ama-election. Sibona izigigaba zokuthi akuthonisiswa abantu be-ZANU PF bazenzela umathanda batshontsha igolide left and right, batshontsha i-diamond, batshontsha i-chrome left and right. Amacala ayesulwa awabo kodwa abo Job Sakhala ayesulwa amacala. Sibonile abantu be-ZANU PF bethembisa ukubulala oChamisa kodwa abazange babotshwa. Sibonile umbuso ongaphansi kamnanga kuthatha abantu be-MRP ekami obasa eChikurubi. So into okhuluma ngayo yini othi wena umbuso kalona ungcono usukhulumisana labo uTsvangirai wamlaphisa kuphi uTsvangirai? Ngoba wayebaleka naye baleka ebalekela izono zakhe siza ngapha. Waye abantu be-ZANU PF banamanga, waye benamanga. Bantu beZimbabwe ake livuleni amehlo, ake nivuleni amehlo libone izinto ezimbi. Lingalaleli oJoseph labo gawule labo labo Malakhi Nkomo abahlala isikhathi esiningi kuphela besaba ukutshontshwa ngoba bayawazi ukuthi umbuso lwana ma bengakhuluma iqiniso ngabo mnangagwa bazotshontshwa ebusuku. Bayakwazi lokho. So sithi thina abantu abakhululeke bekhuluma iqiniso.
Salibonani basakazi we-Studio 7, yandibingelela labalaleli ngithi balandele be-Triple C. Asikhuthala nini linanzelele. Siyadobha ama-information lapha kumhlangano we-ZANU PF. Abantu be-ZANU PF bafuna ukuhlala imithi qoca abantu abathiwa bakumele ukuthi bezojoyina i-Triple C. Abantu labo bebebuya kuma-meetings ethu. Hayi, thina ubuhle bakhona bona baphuza ukuplana thina abakwazi ukuthi thina vele sila abantu bethu ku-ZANU PF. I think uZiyambi Ziyambi ukukhulumile emalangeni 3 days back esithi yena usenanzelele ukuthi ibandla le-ZANU PF selifuna ukwenza ibhora msango iningi labo seliku-Triple C. Hayi, ubengaqambi imanga uZiyambi Ziyambi. Kanti esikunje sehlule ukuqamba ama-candidate ethu ngenxa yabo futhi information iphume kibo. Bafuna ukuthumba amalungu ethu. So amalungu thina kula nto abazayithola ku-Triple C bengaze bebiye bezojoyina i-Triple C. Into okumele bebeyaziyo ukuthi bengaze bebiye kumarali. Akula nto ekhulunywa kumarali. Ku-Triple C ungathi ungena i-group ye-Triple C awusozithola i-secret. Ungathi ungena i-meeting ye-Triple C awusozithola i-secret. Into oyithola kuphela yikuthola ukuthi abantu bakhuthaza ukumobilize abantu ukuthi bavote. Abantu bengaze bethi i-Triple C kayikhampeni. I-Triple C kayikhampeni emathabeleni yes kusese-week but emashonaleni i-Triple C simochi. And ngimzwile futhi uZiyambi Ziyambi sithi khona khona emashonaleni ngale bazama ukwenza ama-meetings abo ekhayele ukuthi abantu bebe more than 20 kodwa beyithola abantu abayi-5 kodwa be-ZANU PF egcwele kuma-sales which means ama-sales lawo angcolile agcwele abantu be-opposition. Hayi, la ku-ZANU PF i-change iyafunakala kumele bebekwazi khonoku. So abe-ZANU PF abakuqoqayo vele baphuzile. Thina sivele sila abantu bethu abasitshela izinto vele siyayenza izinto zethu vele underground. Akunanto abazafa bayidobha. Ababuye laba be-ZANU PF sibalindele kodwa kunanto abaphuma labo ku-Triple C even 1 yabo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele kuWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12 2024650318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Ngomnyaka ka-2003 ele Democratic People's Republic of Korea kumbe North Korea lasuka kusivumelwano sokwenqabela ukulungiswa kwezikhali zombubhiso ese-Nuclear Non-Proliferation Treaty lavuselela uhlelo lwalo lokulungisa lezi zikhali. Ngemva kweminyaka emithathu ele DPRK lavivinya isikhali salo se-nuclear esakuqala. Emizameni yokubamba ngamandla ele DPRK ukuthi limise inhlelo zalo zokulungisa lezi zikhali, inhlanganiso zomhlaba ezigoqela i-United Nations le-European Union zethesa izijeziso zenotho ele-North Korea zaqhubeka ziwafaka umfutho lawa ma-sanctions ngoba uhlelo lokulungisa lezi zikhali
luqhubekela phambili ekudingeni imali yokuqhuba lezinhlelo ele DPRK lasebenzisa abantu abambalwa ukwenqabela ama sanctions la lokubhadalela impahla engena kulelo lizwe ngokungekho emthethweni kuminyaka eyisithupha edluleyo ele DPRK lisebenzise abanye njalo abantu ukuntshontsha imali yobulembu lobunye ubusela ekupheleni kwenyanga kamabasa ugatsha lwe-Department of State lusebenzelana lohlelo lwalo oluthiwa Transnational Organized Crime Rewards Program lwazisa ukuba luzakupha imali engamadola emelika ayizigidi ezinhlanu i-$5 million kulo ozakupha umkhondo ongabangela ukubotshwa kwalo ovela eNorth Korea uSim Hyun-sop kwathenjiswa njalo ukuba ozaveza ukuthi uHan Linlin loQueen Guoming bangapi uzaphiwa umvuzo we-$500,000. Kugatsha lwezemali olwe-United States Department of the Treasury lalo lwajezisa ngama-sanctions uSim Hyun-sop uHoyoy loSheng Hung Man. Uhu ubikwa ethenga imali yobulembu i-virtual currency entshontshwe ngele-DPRK lokuguqula imali le ibe imali yoqobo. UCheng ohlala kwele Hong Kong uthenga imali yobulembu be-internet esebenza lowu ukuthumela imali le kumankampani achiyeneyo ukuze athole imali yobulembu le. Ukusebenzisa indlela ezingekho emthethweni ukungenisa kundlela zokusetshenziswa kwemali ezomhlaba ukuze kutholakale imali yokusebenzisa kunhlelo zikahulumende wele DPRK ezokulungisa izikhali zembubhiso kufaka umhlaba wonke jikelele engozini, kutsho umsekeli kanobhala kugatsha lwezemali u-Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence umnumzana Brian E. Nelson. Elemelika labangane balo lizimisele ukuvikela indlela zomhlaba zokusetshenziswa kwemali kundlela ezimbi zikahulumende wele DPRK, ikakhulu nxa sikhangela ukuvivinywa kathathu osekwenziwe kuwona lo umnyaka kuphela izikhali zohlobo lwama-ballistic missiles afinyelela amazwekazi ama-continental ballistics weapons. Nxa ulembiko engaphathisa ukubopha amadoda la, sicela uthinte ama-investigators kunombolo ze-WhatsApp ezithi +1 520 442 0703 kumbe ngohlelo lwe-Telegram. Nxa uhlala phandle kwelemelika, ungaya esigodlweni sommeli welemelika eseduze lawe. Nxa usemelika ungathinta amapholisa awe FBI edolobheni lapho ohlala khona.
Amanda Black ovela ke eMzansi sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani inhloko zendaba. Ukuthenga indizamtshina zohlobo lwama-helicopter kwenziwe nguhulumende izolo kusolwa ngabanye, kodwa abanye bekwemukela. ikansili yako Bulawayo ithi lokhe iphakathi kwemizamo yokususa abantu abathengisa kulelo dolobho bengelamvumo iningi bengabe ZANU-PF. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sizadibana njalo ngeviki ezayo ngomvulo, kodwa zikhona ke ezinye indaba phakathi kwesikhathi 7:30. Igama nguChris Gande, libe lempelasonto elijukela.